Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine emhlaka 10 kumfumfu 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
uthe thola umbiko ovela kwabensonto wasecabanga ukuthi kungcono awucubungule kahle kaze atsho ukuthi lesi sicelo kumbe okuthiwo ngabensonto kuhambelana yini le njongo yakhe eku-5-point plan.
Lanxa abasakhulayo be-MDC besola inkuthazo yabokholo lesiKristu yokuthi kumele kubonje uhulumende ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo, leli bandla lithi umkhokheli walo usahlafuna lolu daba.
Luhambo oluqakathekileyo kakhulu nxa ezalisebenzisa ngendlela, ngoba nxa umongameli ehamba uyabe mumethe okuningi kungasikho kwe-HIV kuphela ezahlanganisa lokunye.
Umongameli Mnangagwa uwele France namuhla emhlanganweni wokudinga imali yokulwisana lemikhuhlane egoqela owengculazi, ofuba kanye loqhuqho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa ugatsha lwabasakhulayo be-MDC lusithi kaluyamukeli inkuthazo yomanyano wesiKristu eyokuthi kumele kubunje uhulumende womanyano ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo, isikhulumeli somkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa sithi basakhulumisana ngalolu daba. Umanyano weZimbabwe Heads of Christian Denominations wethule inkuthazo yokuthi kumele uhulumende lo abuse okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo njengendlela yokuqeda ukufuthelana lodlakela kwezombusazwe. Kodwa isikhulumeli seMDC umnumzana Daniel Mologele uthi lanxa bengavumelani lalumbono bayayamukela imizamo yalumanyano yokuphehla ukukhulumisana elizweni. Isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda yena utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi basabonisana ngalolu daba.
UPresident Chamisa ulesinqumo asithathayo esesile umnyaka asibiza athi 5-point plan esitshengisa ukuthi uzimisele kudaba lokukhulumisana ngezombusazwe nalabo abajontsha ukhetho ukuthi kulungisiswe lolo daba lokhetho luka-2018. Ngalokho-ke uthe thola umbiko ovela kwabensonto wasecabanga ukuthi kungcono awucubungule kahle kaze atsho ukuthi lesi sicelo kumbe okuthiwo ngabensonto kuhambelana yini le njongo yakhe eku-5-point plan. Ngakho kungabangansuku zatshwala, ngibone ngani upresident uzatsho ukuthi lolu daba ulwamukela ngaluphi uhlobo.
Kodwa amanye amalunga ayedale le standing committee kumbe i-national council abakakhulumi ngakho yini ukuthi bakukhangelele ukuthi kuhambe njani?
Kukhulunyiwe udaba lolulukelwa waphathwaphathwa emhlanganweni wobukhokheli, kwavunyelwana ukuthi kungakhulunywa kangako singakahlolisisi kahle ukuthi lolu gwalo luvele kwabezesonto luthini, njalo luchathisa ukuthi kungabe kusenziwani, njalo luhambelana njani nenhlelo zikapresident Nelson Chamisa.
Kodwa bona abamasonto la libona ungani bale njongo elungileyo yini, ngoba sesizwa abanye besithi kanti kungaba njani ukuthi kube lo hulumende wesikhatshanyana owe-transitional kula lokhu abafuna kwenzakale ukuthi umongameli Mnangagwa qhubeke enguye
ngisineke sicho ke thina ukuthi ngabe kukhona okuhle kumbe okubi abakwenzayo ngoba phela njengoba sicho ugwalo lwabo kasikala ukhangelisi kahle ukuthi sibone njalo kusebenza laba kwazi ukubala ngezomthetho iconstitution lento esifana nazenezo abanye ngamagqwetha ukwenzela ukuthi sazi ukuthi sikhuluma sizisisile kahle ukuthi bacebisa ukuthi kwenziwe njani ngibona lawa sebegijimele phambili ukuthi bafake izinqumo bangabe befake inqola ngaphambi kwedoka
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Ibandla le-ZANU-PF lonaka likatsho lutho ngalolu daba. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele France namuhla lapho azaphatheka khona emhlanganweni wamazwe omhlaba ukudinga imali yokulwisana lemikhuhlane egoqela owengculazi ofuba kanye loqhuqho. Umnangagwa olubhekise kwele France izolo esuka kwele Uganda lapho abe ngumhlonitsha khona emkhosini wokunanza uzibuse walelo lizwe. Abakhokheli bamazwe omhlaba atshiyeneyo labo bazaphatheka kulomhlangano wona oqhutshwa inhlanganiso yeGlobal Fund ngemva kweminyaka emithathu ngenjongo yokuvuselela isikhwama sokulwisana lezifo zontathu emhlabeni jikelele. Umongameli Emmanuel Macron wele France nguye ozakhokhela lumbuthano wona ozama ukuthola imali engamabhiliyoni alitshumi lane i-$14 billion. Uhambo lukaMnangagwa lolu luza ngesikhathi ezempilakahle zimi manzonzo eZimbabwe ngenxa yokubhidlika komnotho kanye lokukhalala umsebenzi kwabodokotela. Kulokhu silela njalo kwamaphilisi ama-ARVs kanye lemithi elapha izifo ezijiyeneyo. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo lwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV umnumzana Sipho Mahlangu. Waqala ngokumbuza ukuthi luqakathekile na uhambo lukaMnangagwa lolu ikakhulu nxa sikhangela inkinga eleZimbabwe elibhekane lazo kwezenotho.
Luhambo oluqakathekileyo kakhulu nxa ezalisebenzisa ngendlela, ngoba nxa umongameli ehamba uyabe mumethe okuningi kungasikho kwe-HIV kuphela ezahlanganisa lokunye, njengoba imantra yethu yeZimbabwe kuyi-Zimbabwe is open for business. But leyi i-trip hayi ayila kudlala ngempilo kanye sibili, ngoba isimo asisamanga kuhle not for Zimbabwe kuphela but i-sub-Saharan countries. Ise kube le shift abantu sebekhangele eceleni, abasikhangelanga kwe-HIV kakhulu sebekhangele okunye okuningi including o-climate change lani la. Ngakho uhambo lolu angalisebenzisa ngendlela kuzaphuma lokungcono kulalokho ayehambe abuyele mtizane.
Ukudinga imali engafika amabhiliyoni angu-14, ubona ingane leZimbabwe lapha lingatholani njengoba lalo kuyilo elidinga uncedo?
Hayi, okufunakalayo ukuzwisisa umcimbi lowo ukuthi uyabe umayelana ngani. Xa kuyukuthi lathi kufanele sifake isandla, asifundeni ukufaka isandla loba siyisiceli, ngoba kufakwa ngcebethu yinye bese kuqalisa ucubungula ukuthi imali le ingaqonda ngaphi. Thina yithi we are likely ukuthi sibe ngama-beneficiary amakhulu, ngoba umcimbi wokulwisana ne-HIV bekungathi senza kuhle ngapha e-Southern African region. Bebesibuka ngoba ama-prevalence, ama-incidence rates ethu abengathi ayehla okubukekayo. Ngakho silethuba sibilele ukuthi thina sithole kubhasikithi, kodwa nansi indaba. Nxa kuthiwa kufakwe isandla kuleyo ngcebethu, iZimbabwe ingathi yasalela, ngoba ngikhuluma kunje kukhona lapho esisalele khona okufanele sifake engcebethwini ye-Global Fund ukwenzela ukuthi bese bekhupha-ke lokhu abasilungisele khona. siyasilela khonapha ngakho thina ma-TV sivele silohlelo lokuba sibe sikhulumisana lohulumende lenhlangothi zakhe sizama ukuba kubafuqa sibili baze bayikhupheleyo mali efunakalayo emganini we-Global Fund esithi yi-country commitment. Ilizwe lelizwe kufanele litshengisele ukuthi hayi alikhangeli ukuphiwa kuphela kodwa lalile mzamo eliyenzayo, yikho esisilela khona.
Sesikhangela ingxabangxoza ekhona kathesi kwezempilakahle odokotela bekhalale umsebenzi. Ungathi abantu abaphila legcikwane lengculaza ele-HIV babhekana lohlupho olukhulu yini?
Ngeqiniso elipheleleyo usupho selukhona, sekufanele abantu sibili banyikinyeke ngoba kukhanya ngazathi hayi ikakhulu i-second line therapy isisilela. I-first line therapy bebesinika nje bepha abantu okwama-2 months, 3 months supply kodwa kathesi hhayi kukhanya sekusiba ngamaviki. Kusitho ukuthi amaklinikhi kumbe ngithi ama-health facilities aselokushotelwa okuthize. Ngakho ngikhuluma kunje bahlangene abantu abaphila legciwane ama-networks lama-community-based organization e-Darwendale lapha e-ZIPAM ezama ukuthi bacubungule babone ukuthi i-advocacy abangayenza yiphi ngalesi sikhathi ngoba umumo umi kubi elizweni kwezomkhonomi, umi kubi elizweni kwezepolitiki. Konke lokhu kuvele kusitho ukuthi ilizwe limi manzonzo ukuthi mbani ozalalela omunye, hhayi sekufuna lelizwe elikhulu kumbe ogida ame phezu kwetafula.
Umnumzana Sipho Mahlangu ulwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ese-Victoria Falls. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi kulabantu abethesa izisebenzi zebhanga le-CBZ lele-Stanbic umlando wokubapha imali yemelika yokuzibazela. Kodwa amabhanga omabili ayakulandula lokhu esithi akabambi imali engayisiyo yeqiniso. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi izisebenzi zeposo zikhalale umsebenzi izolo zatshengisela ezitaladeni zeHarare zikhonona ngokungabhadalwa. Izisebenzi lezi zithi kusukela ngo-2014 umqhatshi wazo uzipha ingxenye yeholo lazo kuphela ngenyanga. Ngokunjalo zithi kazisoze zibuyele emsebenzini andubana ziholiswe ngokugcweleyo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarabonani lonke makhaya Damleni Jojolo Kwarayi lanokwapheni Damleni Endengwende lokofeya ngitele njani lonke bakithi nyazi lithwele nzima abantu bakithi emagushini lapho nyazibuza ukuthi selafakelwa yini ithara lapho elupane from elokhuzini edanstolo ngale kusiya emahofisini ukuthi hayi ithara seyafakwa yini. Hayi uyazi iZimbabwe somani lithwele nzima abantu bemagushini. Ngabuya kwapha emagushini ngihamba lapha ngisiye emakhovula ngale. Uyazi umgwaqo ngikhona ma usuke edownstore laphana kungani izindlela eziye eganyeni. Ngani liganga njengoba ndihambele emasimini imoto ezihamba khona le. Umuntu ahamba ngesicathulo esitshe de imoto enhle. Isiyafika emahofisini laphana besipangukile simhlophe nke kodwa kuthiwa kuyithawuni kuzama ukwenza ithawuni elupane kwaphana. Hayi uyazi umbuso wezano sometimes yazi liyasincindezela labantu nina hayi. Sawucela phela la mdala mna ngakho la kosizwele phela lawe phela ukubuyela emuva la uyabona umuntu umubi abantu abakuthandi buyela emuva nje uhlale phansi ngoba ngiyabona ukwenza lokho mdala mo ufana nomuntu ogidi ezitshayela izandla phela into yakho le mna ngakho akuphungule lawe phela sithwele nzima emazweni lapha manje khanye nathi ezinle mnyaka kumbe ngagcina khona le magushini olophane mbe mayithingi le 18 years yazisehlelwa ukuyathola isihloko enxaye nina abantu bezayo. Aish
njani wadala kustudio 7 lokhuluma yonkala mina ngithi wadala ngiyacela ukuthi kuze ilizwe lakithi lilunge silungiseni amasiko laba bahamba badubula enjelele bahambe beyixolisa iZANU-PF iyekele ukubusa ilizwe inikeze abanye ichance ukuze ilizwe lithi libe right bengicela kuyenze khona lokhu kuphi
sanibonani bantu be-studio 7 mina igama lami umehluli Ndebele mbuya echolojo esayidini lecholojo heyi bantu bakithi siyakhala shuwa hhayi siyakhala kakhulu shuwa ngale mpilo esesiyiphila abantu bayahlupheka ekhaya bantu sesilathi sesihlupheka sesikwamanye amazwe siyacela kakhulu kuhulumende wasezimbabwe ukuthi manye ngabe seyehlulekile kalahle ithawulo adedele abanye ngoba vele angeke bakwazi ukulivusa leli lizwe abantu bezanu ngoba yibo vele abalimoshayo
salibonani basakazi be-studio 7 landibingelela lonke labalaleli be-studio 7 madoda indaba elapha izimbabwe isifide izimbabwe ayisela mthungameli abantu bezanu sebehlulekile totally ngicela ukubatshela sebehlulekile ngabasuke esihlalweni banike abanye babusi asoze sidubeke soyiphethukhela ngeviki izikolo kathesi kulamali okubhadala kathesi abanye sebekhipha abantwana kuma-boarding nxa ama-boarding angaswelakala elizweni kusesele development kusela development nama-industry savala konke vele behluleka kula nto khona please ngabake baxole abanye bangene babuse
silohlupho esigabeni sensiza kuwad 17 eplagos kulabantu abasebenza ngombila manje bayabethatha benikeza abantu ababathandayo bengani bekhipha abanye abantu ukuthi bathole ukudla so siyabha indlala abantu bayahlupheka
salubonani salubonani balaleli wakastudio 7 hayi mina esami esikhalazweni laso nje sokuthi kathi kungani iZANU-P F ikhuluma ngokuthi yona ikhiphe imali entsha kodwa imali leyo akusebenzi ma ungabe uphuma ngako usiya kwelinye ilizwe labo ma belohlupho bagijima baya kwelinye ilizwe bayafunani bona so ngicela ukuthi ma bekhiphe imali kabasinikezele athi imali esizakwazi ukuyiretha kwamanye amazwe nyabona
hayo bantu besithutho 7 linjani lonke ekungasephila ngapha sazi khona ngapha e-America ukuthi kunjani khona ngapha thanda ukuphawula ngokwasekhalo kukhulunywa ngumnangaka ukuthi utophi inhlonipho asozayekela ukumnika ntila yena lo 7 wakhona bayafana nalokhu eyalela esikhundleni ngani yintwala ezebhrugeni intwala phela nxa ungazange wayikhipha vele ayisoziphume so umfundisana ozamfundisa khona anti umfundisa nje kuphela bayafana nabonke ngababulali bonke so isicoxa siphiwayo nakathesi uchiye udokotela bengaze ngabalungisele ezimbabwe ukuthi ngabathesi ababisele emaklinikhi abafakele imali ezicacayo usuka lapho ehambe eqhathwe udokotela baphandle kwabanye amazwe uzabanikani bona bodokotela labo bazabuye bezosebenza ezimbabwe bengasuka khona leseli belambi belanda ibhondi yemali mara umnangakufile mani engqondweni mani kazi into yenzayo shem kazi ngitsho ngitshela kancane qinile kuphela khona ukuthi abesuka kuphela khona behambe siyagadini lege kuphela uyasuta lo mfazi wakhe lo kathi sodokotela bakhalala umsebenzi kodwa bhadeni ubhizi uyaphapha ngendege siyakhona ngapho uyana lo 7 umfundisani lo 7 bumfundisa kuphela ubusela kuphela bebebulala abantu bebetshontsha lokhe akula nto ozayenza phela umnanga wakho ayivini ivini ngizibuza labantu abavotela umnanga wakho ukuthi straight abantu bakhona bayacabanga kuhle emakhanda kodwa libheke kwamanje sesihlupheke ezimbabwe um hhayi bantu bakithi mani bake livula amakhanda mani libheke libone ukuthi siyabuyela emuva kulokhu esifaka ababulali ezikhundleni swayo kusiyinto ehle ekahle leyo hhayi mani hayi bantu bakithi alike livule kamehla ngiyabonga ukungena ehlelweni
kanjani zihlobo ezithandekayo mina ngisesilobela iward 27 ngizama ukuthi ngithi bakithi sesikhathele ngalo president esilayo hhayi bo kata kula manye amaminzi yini esingathi ayenzakali ngoba indlala esesilobela lapha hhayi khona akunzima uyazi ndinga ngiswele ukuthi umuntu ufuna senzeni kati funa ukuzwa ngani ukuthi abantu kabamfuni hhayi mna ngakho asimfuni bantu kule mthetho yakhe asuka laye kumgaba yalo ke isebenzisa futhi hayi bo sikhathele imunamthungameli kuwadi 27 esilobele.
Laboke be kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko omlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Nxa urekhoda ube leqiniso lokuthi akulamsindo lapho okhona. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukukhethwa kwabokholo lwesiKristu kweleSudan ukuthi babe yingxenye kahulumende wenkazatho ozaphatha okwesikhathana kuvikwa kulakho ukukhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo amaKristu kulelo lizwe. Abachitshisi bakwele Germany sebeqalisile ukuphenya udaba lokudutshulwa lokubulawa kwabantu ababili ngomunye owesilisa obikwa wayezama ukuhlasela abantu ababekhonza ethempelini lamaJuda izolo duzane ledolobho leHeil. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Abebandla eliphikisayo elamademokrats bathi ukwala kukamongameli Donald Trump ukubapha ubufakazi ababufunayo phezu kwecala abamethesa lona akusoze kwenqabele uphenyo lwabo emizameni yokumsusa embusweni. UTrump wetheswa icala lokwephula umthetho ngokucela umongameli wele Ukraine ukuthi angenele kundaba zombusazwe weMelika. Abebandla lamademokrats sebecele ingwalo abathi zilobufakazi obukhomba ukuthi uTrump wephula umthetho welizwe lakhe. Vanqolo ngenjalo iziphathamandla zikahulumende ukuthi zize kupha ubufakazi edale lephalamende eleCongress kodwa uTrump wazalisa. Kambe iyoza la nkomoni? Sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Esikubona kusenzeka kudalwe isisekelo sombuso seMelika esabeka amandla okuthi iCongress iParliamente yaseMelika ingakwazi ukuthi ikhiphe upresident ngamacalathile engabe imethesa wona ukuthi indlu engaphansi okuthiwa iHouse of Representatives ingavumelana ngamacalathile okuthiwa iArticles of Impeachment okungabe kubalisela lokhu lalokhana lalokhiyana basebevota ke basebemethesa icala ngokusemthethweni abese siyathonisiswa kundlu engaphezulu iSenate ingamgweba ngokubili kokuthathu i2/3 majority sekusitsho ukuthi uyabe sekhitshiwe esihlalweni kodwa lanxa engasakhitshwanga esihlalweni khona lokho nje ukuthi uke wethiswa icala i-lower house iHouse of Representatives kuyinto emchiya engcolile kakhulu.
Bakhona abathi okwenzakalayo eMelika lokhu kuveza sobala ukuba isisekelo sombuso sisenkingeni kasisalandelwa okuthiwa yi-constitutional crisis ngesiNgisi. Uthini ngalokho?
Banengi abantu abakhangelele kuMelika njengelizwe elingelinye lamazwe amabili esingathi thina aqala ukuba ngama-republic umbuso wentando yabantu ngesikhathi amazwe amaningi esabuswa ngamakhosi angavotelwanga basi bayibaleka naleyo nto babeka isekelo sombuso esidala kakhulu esilokhu esahlonitshwa kusuka emuva khonale kusuka lapho basakha khona basifaka amalungelo basifaka indlela yokusivikela lokuvikela abantu ngaso isekelo sombuso. umbuso ngakho ke sikhangelele lukhulu njengabantu abantu emhlabeni bakhangelele lukhulu kuMelika ukuthi umongameli weMelika landele isekelo sombuso ngokugcweleyo angenzi ukuba ngintando kayiphikiswa kodwa abe ngumuntu ongaphansi komthetho ngakho umuntu ongaphezu komthetho ngaphandle kwamanye amazwe awonta umolukhuni ontando kayiphikiswa abangathintwayo ngakho ke nqa bebona uPresident uTrump esenza kanjani bayathokoza ukuthi laye sezafana lathi America sizafana lathi kodwa labo babekhangelele kuAmerica ukuthi phakamise idemocracy phakamise isisekelo sombuso bayakhubeka kakhulu nqa bebona umongameli weAmerica esenza kanjani
ubona izala nkomo nibaza kwenelisa yini abebandla lamademocrats ukumsusa embusweni uTrump
usezifake esibangeni sokuthi uza impeachwa ukwetheswa icala ngalokho okuthiwa yi-impeachment kuza kwenzeka ngokuba phela indlule enye i-House of Representative ingaphansi kwama-democracy ngakho kamakomiti la atheswe umlando we-investigation wokuchwayisisa azaphenduka esithi ngetheswe amacala athile okuza kwenza ukuthi badale lokho okuthiwa ngama-articles of impeachment abese setheswa kuyiwe ku-House of Representative ku-House of Representative kuyafika njalo kuvotwe uzadliwa ngokuba badinga nje 50% ukuthi bamethe sicala ngakho ke bazamfaka lelo cala kodwa ke kakwenelanga ukuthi aphume ngoba kakhitshwa iHouse of Representative kumele ayothonisiswa kuSenate kunqa kungavelanga lutho olungenza lwethusa abantu beMelika njengalokho kwagcina kusenzeka kuRichard Nixon angiboni iSenate imkhipha ngokuba badividekile kakhulu bahlukene phakathi amaDemocrats lamaRepublicans
Umnumzana efidlela ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Kanjani kumagumbi omane womhlaba kobulawayo kutitshi kutsholotsho gwanda nitsuwile buyani Bainbridge enkabazwe egweru khwekhwe esosiberikeli ngaba linjani siyabonga uxhaso lwenu abalaleleyo kuradio emsakazweni kusigxingi kanye labasilandelayo egasini lethu ele-VOA Ndebele kulobani ke laphana kulo Aaron Ndebele otshona salibonani msakazi livuka njani siyavuka dube mthembo sithembayo singazweni ukubana uvuke njani Polaita kwakuba maphosa otshona livuka njani lonke Sanko Khoza otshona umnanga kwa udlalisa imali yokuthanda ukuhlala ephakathi kwendizamtshina Kunjalo nje ubuya engaphathanga lutho ezandleni mduduzi Gerald Mpofu twena imali yakhona baza intshontsha yonke amasela lawa. Jason Maphosa uvuka njani msakazi batshele.
Silela izinto kwelakithi madoda izinto ezithengiswayo esizidinga kakhulu empilweni. Ukusweleka kwempupho ngo-1992 ezweni leZimbabwe kwehlisa izinyembe zendoda amadoda. Zazihlala kusweleka izinto okufana lokusweleka okwenzekala kusweleka inyama. Hawu wawuthola abantu bezixoxela nje le matshaleni bethi hayi inyama kayitholakali kodwa bethi hayi akulandaba ngoba inyama yisitshebo. Kusweleka zonke izinto ezifana labothukela kwesinye isikhathi bengakhathala abantu bethi hayi ithukela ngoba ngiyokunatha itiye kuphela. Kodwa kuselakala kwempupho. Akuzange kube khona waba lomlomo lapho ngoba iqiniso ukuthi lapho ababeyimelele khona belindele lainini babe bave khona ekuseni phambi kwezitolo belala khona. Obaba kwakuzwakala ngokukhwehlela kuphela.
Duna Malaba and Dukes Malaks on Fanaga Tubu Quendo, Isabella Gigamnandila Po, Ingomaiti, Zulugaline, Esitubella, Isindaba Zetu Zexeni. Kodasinga Gesugan is Kangele Ebezihamba Pambili. Lanqaba sakhula beMDC besola inkuthazo yabakholo lesiKristu eyokuthi kumele kubunje uhulumende ozabusa okweminyaka isikhombisa kungelakhetho olwenziwayo. Abebandlaleli bathi umholi wabo usaluhlafuna lolu daba. Umongameli Mnangagwa useFrance namhla emhlanganweni wokudinga imali yokulwisana lemkhuhlane egoqela wengculazi ofuba kanye loqhuqho. Kwanele lekhumbule zikhona izakusihlwa ngo-half past seven. Mina lani asibeni sonke kusasa ekuseni o'clock ngo-half past six. Endabeni zekuseni phela olivalelisayo kwamanje ngontuka milinkomo. Kololokwana wamatukanduna. Litshone kuhle.